bonani ba laleli na ba bagazi boka studio 7 ithando uPaula ngale ndaba yokuhlasela kuka kwenduna uChief Ndiweni iludaba olunzima kakhulu lolo vele ezaniphethi ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokhu abakuthoyo yalo bona vele abafuna ukuphikisa ngontando bayiphikisa lanxa besazi ukuthi barongo kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo lo okhulumela ezaniphef ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siright esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani abantu beZimbabwe bathwele nzima abanamanzi abanakudla abanagezi ayikho nje into abanayo izinto ziyakhuphuka ezitolo kodwa yena ufuna ukwenza ngathi umnankagwa ikhona into esiyenzile abantu baseZimbabwe ayikho into esiZimbabwe umnankagwa asiyenzile instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe angiyiboni nje mina into eyodwa nje engayibala engathi nje uyenzile manje akuna nama-passport zamuthi kama-passport ufehluleka kunzima nje ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona abasiyekele nje thina bengatshela nje into ezingekho laba bantu bahlulekile nje abavume nje ukuthi bahlulekile abantu bezaniphela ngiyabonga
linjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe ya likhuluma lo mgcini ekhaya yazi lokudana ngendlela uhulumende nozathi uhulumende nozathi abana abantu abagangileyo bahlukuluza izinduna kathi sitiwa ukuhlonipha sokwayanga ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho ulahlekelwe yisimizo kathi sitiwa abantu sebadala njani sokwathini emakhanda abantu khonokho ukuthi sokulidorofo yikungahloniphi kumbe yikwenzani iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende layaphatha ngazo izinduna nango kuthiwa unematanda lowombeni wangaki wayengakhali yena lapho avela khona eyekwehlukuluza induna yakhe lapho avela khona ashiyane lokhayisi aye khonale navela khona ayehlukuluzaba khonale lapho avela khona ashiye ukhayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko khathi esasisela masiko isizwe esilahlekileyo so kusho ukuthi bona bayakudayekulela khonokho isizwe isizwe kamasiko kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidliswa abaningi bazayo ukuthi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa kusasezwa sekuthiwa yiye abantwana abanahlonipho bebona ebantwini abadala bajaomhloni matanda la kumbe naso isibongo bani sonisa hayi abake bezame ukuhlonipha abantu bake bezame ukuhlonipha sibone matanda la
mina ngudivayini ngapha enkabazi thina lapha eZimbabwe sizichile nzima shuwa wese ngapha enkabazi bathi kuyafika etawuni ubhadala $15 about 60 kilometers hayi inkosi yangenela sibili ababa losichase nzima thina sisamfuni asisamfuni kakhulu sibili hayi sithole nzima thina